Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 13 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa asexwayise uZulu ukuthi engalokothi atshengisele ngodlakela ezitaladeni kumbe abuthane ngaphandle kwemvumo esithi abazatholakala besenza lokhu bazawukhomba olotshwala.
Kukhala bakuthethe nabo ngoba bagcwele indawo zonke abantu bazihlalelani bazikhubekela ngempilo yabo bathi gente baya befuna ukuthi becreate impression yokuthi kungani kubeduku.
Ibandla leZANU-PF njengenhlala yenza libuthe izihlalo zesigaba seMathebeleland South. Kanti kuyini okubangela ukuthi lesi sigaba sihlale sisiya kuZANU-PF?
Ngabo ngeyindlela singathi hayi kulobubelo kancinyane kakukubi njengoba-ke abantu bekubeka ukuthi iZANU ikhanya ngathi iyathangela eMathebeleland. Hayi, kancane kancane iZANU iya ilahlekelwa ngabalandeli.
Oyisikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi sokuyinhlala yenza ukuthi abamabandla aphikisayo benganqotshwa bahlabe umkhosi.
Okokuqala ukuthi inhlanganiso ye-SADC ayikaphe singathi iripoti yabo yokugcina. So lokhu mhlawumbe ngokuphakamisa amehlo nje ukuthi abantu bangakhangela laphana laphaya.
Obekhokhela iqula labazohlola ukhetho wabomanyano weSADC umnumzana Nevas Mumba wethula amazwi okuthi kuza kuba lokhetho olutsha eZimbabwe, kodwa inkundla yokuxhumana eX imsuse kulinkundla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asexwayise uZulu ukuthi engalokothi atshengisele ngodlakela ezitaladeni kumbe abuthane ngaphandle kwemvumo esithi abazatholakala besenza lokhu bazawukhomba olotshwala. Umbiko lo uza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni phezu kwempumela yokhetho olwenziwe ngeviki edluleyo ephikiswa libandla ele-CCC. Lona elithi umholi walo umnumzana Nelson Chamisa waqilibezelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi kumbiko wawethule izolo uthe kule mbiko ethunyelwa yizigilamkhuba inkundleni zokuxhumana zikhuthaza abantu ukuthi batshengisele ngodlame ikakhulu eHarare lakoBulawayo. Kodwa uthi abazakwenza lokhu bazaphathwa ngesandla somthetho esilukhuni. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Angamapolisa ngahlala daily efuna ukwethusela abantu, angamapolisa afuna ukuthi daily ayenze ama-decision ezama ukujabulisa ibandla thize. Kukuqala bakuthethe nabo ngoba bagcwele indawo zonke abantu bazihlalelani bazikhubekela ngempilo yabo bathi gente baya befuna ukuthi becreate impression yokuthi kungani kubeduku kumbeni baphiwe imali bona labo abasukuluza abantu bengabatelitile kusese-credit rate bebese bephiwe imali. Kodwa eqinisweni angiboni lutho elisingathi kwankona lusenza ukuthi kulokungahlaliseki khona lapho. Ngifuna nje ukuthi abantu bengahlangani untantu bengakhulumi ngokhetho lona lolo lunganazange labanja ngendlela eyiyo. Yinto ohlupho esilaleli zentona leli.
Amapholisa wona khona ngapho koBulawayo singathi agcwele ezitaladeni yini? Ayabonakala
emigwaqweni kulamapholisa no engahamba emithi izimota but imigwaqo ngasuka umuhamba ngoluveve road kulama road block I think ayi-2 ongasuka singathi wonke ama-road njalida to i-city center kulama road block.
Khona njengoba amapholisa esithi kulabantu abagqugquzela abanye ukuthi batshengisele ngodlakela ezitaladeni, ubona lokho kungenzeka yini? ikakhulu nxa sikhangela ukubulawa kwabantu ababetshengisela okwenzakala ngo-2018 ngemva kokhetho.
Angiboni kusenzeka njalo kangiboni kulabantu abagqugquzela khonokho. Kodwa ngibona nje amapholisa njengazo njengeyinye zendata zikahulumende ukuthi kathesi uyabona lo khetho lungabanjwanga kuhle. Singakaphendula izeti sisendula nguChristopher Mthwanga. Yena amapholisa kathesi ungawabuza ukuthi yiphi bayithethe ngainformation yona le. Eqinisweni bayakwaziso kodwa kulo muntu abazama ukumjabulisa yibuhluphethi lalo.
Ukhona kuyiwa phambili njani babafuzwayo njengoba siyabona umnankagwa uthi uwinile uchamisa uthi uwinile yebo izeki imalo mnankagwa kodwa abesadaki labe eyu labo sibone bamalo chamisa badayo ukhetho kaluqutshwa ngakuhle kuyiwa phambili njani lapha
esiqinisweni elithilayo akuyiwa ndawo akuyiwandawo vele khona ake sithi ngabe uyemason uwinile emenseni engakhontesti i-outcome yona leyo vele uma iwini elo emason ayitshengisi ukuthi ilizwe lingaya nga baqhubeka nje bezinothisa bona senzele izulu ezimbabwe abasoze bafa bamsebenzela ngabantu nje abakhohlakeleyo abacabanga ukuthi ilizwe lona lelo umnotho welizwe kuzebe kuhle bodwa labangane babo.
Umnumzana Mbuso ofuzwayo umholi wenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwelungelo likaZulu eibheju likaZulu. Kunjalo nje ibandla lezanu PF njengenhlala yenza libuthe izihlalo zesigaba seMathebeleland South ezilichumi lanye. Kukhetho lomnyaka ka-2018 izanu PF yathola izihlalo zamalunga edalela eParliamente ezilichumi lantathu ele MDC Alliance lathola esisodwa. Kodwa ngeviki edluleyo ibandla le-CCC lithole izihlalo ezine elezanu PF lathola ezilichumi lanye. Kanti kuyini ukubangela ukuthi lesi sigaba sihlale sisiya kuzanu PF? Ngesizwe imbono yengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Ngabonga indlela singathi hayi kulobubelo kancinyane kakukubi njengoba ke abantu bekubeka ukuthi izanu ikhanya ngathi iyathangela eMatsaud hayi kancane kancane izanu iya ilahlekelwa ngabalandela labasekeli labo abanye sebebona ukuthi hayi ayisilobandla elingabakhuphula empilweni zabo njalo okunye kunanzelela singakhangela njengeGwanda Mbeki district isigaba seGwanda iGwanda ayikaze kube lo councillor ophuma ebandleni eliphikisayo eminyakeni edluleyo lo nyaka batholakele ke abameli bamakhansila abangababane babe bahlanu eGwanda South. Lakho lokho kuyinkomba yokuthi hhayi kuyathuthuka kungaba kancane kancane kodwa-ke nanko ibandla le-CCC selinqoba lalabo okwakungakhangeleyo ukuthi linganqoba khona. Ngibone ngathi kungahamba kuhle lo khetho lube lukhetho oluthe tya olucacileyo iba amabandla aphikisayo alakho ukuthi anqobe kusiya ngesikhathi njengoba ibandla le-ZANU PF liyabe vele seliziphelela nje emoyeni. Njalo lo nyaka sibonile endaweni zabo Plumtree ibandla le-ZAPU lalo lingena kukhansili konke lokhu kuyabonisa ukuthi yebo kambe kungakhanya ngathi iMatsaud yenganyelwa i-ZANU PF kodwa-ke njengoba sicho kancane kancane izanu iya ifiphala kuvuka amabandla amanye.
Manje ngokubona kwakho ukuze ibandla kumbe amabandla aphikisayo anqube esigabeni seMathebeleland South kuzamele enzeni?
Eqinisweni amabandla aphikisayo ukuze anqobe kuzamela asebenze kakhulu kazi bahlale phansi babone ukuthi yini okwenza ukuthi abantu balokhu bebambelele ebandleni leZANU PF eliyilo elibabangela inhlupho zonke lezi abakhangelane lazo. Yebo kambe abantu bangalibali ukuthi indawo eziningi zeMatsaud zazilama o-veteran ikakhulu abe-Zipra okwathi ngo-1987 uNkomo loMgabe sebevumelana isivumelwano sokumanyanisa amabandla abo basebesuka-ke abalweli benkululeko labo bama ama ngenyawo basekela ibandla leli elezano PF kodwa ngelako lokho sokuguquka kokuqala sebegugile iningi labo namandla kabaselawo lokwethusela kwabo lokana abantu abaselandaba labo njalo ke ungabona ukuthi abanye babo lami ngibaziyo sebachiyana lezano bavuselela izaphu ngokunye khona ukuza lithundubeza ke ibandla lezano PF ibandla NCCC kumele lisebenze ngamandla kakhulu lisebenzise inzalo yakulezo zindawo ukhokhelo obukhona la nqaba ngokuphezulu bungaze bagabhela abanikazi beziqinto abanikazi bendawo abazana labantu abahlala lapho kukhethwe abantu ngitsho lezikhundla zebandla azisedla siyaphansi kazi vele kubona labo bantu abahlala kulezo zigaba kudla nxa kukhethwa mbukhethwa councillor kukhethwa labo MP kakukhethwe abantu bakuleyo ndawo kusetshenzwe kakhulu abantu bakuboniswe khona lokho ukuthi inzalo yakulezo zindawo lapho kuvuma khona yiyo umele ibe khona ezasebenza ngcono isazana ukuthi laphana ulozi bani kungahamba kunje kuhambe kunje kuhambe kunje ngibona ari kungasetshenzwa kakhulu kusetshenziswa abantwana balezo zindawo impumela izaguquka sibili ngoba abantu nanku sebengathi sebediniwe izano PF kungakhathalekile ukuthi imisakazo ithini kumbe lalaba basakaza izindawo kumbe social media kumbe yini abantu kumele basebenze kungenwe ebantwini batshengiswe ubuhle bebandla lelo ababe lithengisa elingayisilo zano PF
Umnumzana Thandeko Zintimkandla incwethi ecubungula izombusazwe. Kusenjalo umnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT osekubandla lezano PF utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi sokuyinhlala yenza ukuthi amabandla aphikisayo esole impumela yokhetho nxa enqotshiwe.
Inhlanganiso ye-SADC ayikaphe singathi iripoti yabo yokugcina so lokhu mhlawumbe ngokuphakamisa amehlo nje ukuthi abantu bangakhangela lapha nalaphaya okwesibili mina njengomuntu okwaba ku-opposition isikhathi eside into engiyaziyo le ukuthi ukhetho noma yiluphi oluphelayo akumelanga i-opposition ivume ukuthi kuhambe kuhle yindlela nje yokuthwala abantu ukuthi kuqhutsheke nawo belokhu bekholwa ukuthi mhlawumbe kwelinye ilanga i-opposition izakunqoba ukhetho okwesithathu engunanzelelayo ukuthi indlela leyo indlela elokuhlapha kakhulu ngoba isuka ingcolise konke okumalana ngelizwe njengokwazakala ngo-2018 abengekho lawo mavi-11 yikho ngachiya indaba ze-opposition zonke nje ngachiyana lapho ngoba ngawubona ukuthi ngamadlwane kudlalwa ngabantu ngempilo zabantu sikhathi sonke abantu beseshuleka ukuthi baluselele ukhetho beseshuleka ukuthi benzinto ezingenza ukuthi banqobe ngokupheleleyo i-politics kumele ibe mayelana lokuthi lo oyabe enqobile aphiwe ithuba nxa yehlulekele kutshiwo ukuthi wehluleke lapha nalapha hatshi nje ukuba indaba yokuthathelana amandla nokuzwana amandla kuhlaliselwa abantu isikhathi kudlalwa ngempilo zabantu impilo zabantu ziqhubeka phambili ama-politician ezabo siqhubeka phambili besemandleni kumbe bekusephalament noma bayabengakusi njengoba khona besikubona kusenzakala
kodwa kahle kahle ungathini ngalokhu okukhulunywa yi-SADC ukuthi ukhethwa luqhutshwa ngemfanelo lokukhulunywa libandla le-CCC
etho lonke olwenzakalayo akuswelakali okodwa okubili okungahambi kuhle kodwa ngeke lokho kube yinto esingayenza ukuthi ukhetho lonke luchithwe sekulezo zisolo eziningi ezisatshiswa emakhoti mhlawumbe kungaba yikho kwenza ukuthi kungalungiselelwa ngokupheleleyo lokho kwakuqali ngezimbabwe lakho e-amerika kuyenzakala siyabona utrump kathesi bayabotshwa kuyani kuyani kodwa lokho akuzange kwenze ukuthi ukhetho lwabo olwayenzakalayo lube lukhetho oluchithwayo so izimbabwe akumelanga ukuthi ifakelwe ama-standards angazakasebenze noma ngapho ngoba nxa kube le-challenge singathi kube lokunye okuthizeni okungahambanga kuhle kuyabe kungatsho ukuthi uthi kukhetho lonke sekumele kuchithwe kuyabe kuza kumele kunanzelelwe ukuthi lokhu lalokhu yinto esingazenza kuhle sesiya phambili kutsho ukuthi phela le bandla eliyabe libusa lalo liyakwanisa ukuthi ngomva kokhetho lona lolo luyabe soluphindile bangabona ukuthi mhlawumbe akuphumanga lokho abakufunayo labo bathi kuqaliswa kambe sesingahlala sisezwa ukhetho siqalisa sichitha sihlanyele siqubule sihlanyele siqubule akungeke kube yinsimo engavunwa leyo nje nginje mina ngiyisakhamuzi se-Country Park saphuma ngokuningi bethu sakhankasela uminister of finance umtulini ukuthi abe ngumember of parliament lakhathesi kulokho kubuhlungu ezinhlizweni ngoba ube ngumuntu ekade sibona ukuthi uzasilethela ingqubekelo phambili kodwa sikuvumile ngoba lukhetho kube ukukhetha kwabantu ngeke sithi kuqaliswe kuthi ngokuthi thina ekade simfuna njalo kade simkhangela ukuthi anqobe asenzele ingqubekelo phambili akasaphumelelanga abantu yikho ababukhethileyo siyavuma lokho siqhubekele phambili.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT osekubandla le-ZANU-PF obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje obekhokhela iqula labazohlola ukhetho abomanyano we-SADC umnumzana Nevus Mumba wethule amazwi okuthi kuza kuba lokhetho olutsha eZimbabwe kodwa inkundla yokuxhumana e-X eyayithiwa yiTwitter imsuse kulinkundla. Lokhu kwenzakala ibandla le-CCC lisithi alamukeli impumela yokhetho njalo lifuna ukuthi kwenziwe ukhetho kakutsha. Okuningi sikuzwene kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC, umnumzana Ostalos Gift Siziba, emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eBelvedere eHarare.
Lezesobala ukubana i-election elayenzwa mhlaka 23 aliyenzwanga ngendlela esemthethweni. Abantu babetshaywa, abantu babelinyazwa, i-voters roll yayingekho ngendlela esemthethweni. So i-solution okufanele yenzale ukubana iZimbabwe iyeqalisa kutsha ukhetho lonke ukubana kuye kube le leadership evela ebantwini, evela ebantwini, njalo evela kuprocess evunyelwane ngabantu bonke. So kufanele ukuthi i-SADC le-African Investment Bank ukubana sibe nenhlelo egcina i-constitution yeZimbabwe nomthetho welizwe elezimbabwe nesona.
Kodwa abezanu-PF bathi lokho yikudlala ngesikhathi sabantu njengoba ukhetho solwenziwa lwadlula kwanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira uyakusekela lokho.
It is very very unfortunate and very very irresponsible. I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves.
Abenhlanganiso ezimeleyo ebihlola ukuqhutshwa kokhetho e-Civic Society and Churches Joint Forum CSCJF bathi basuthisekile ukuba lolu khetho luqhutshwe ngendlela, ngakho akula isizathu sokuba kuqhutshwe olunye njalo. Obekhokhela iqula lalenhlanganiso unkosikazi Abigail Mumpambi utshele umhlangano lentatheli izindaba owenzelwe eButterfly Gardens eHarare lamhla ukuba okusalayo ukuba abantu basebenzisane.
Ukuthi abantu bezimbabwe kumele sibambane njalo sinanzelele ukuthi lalo olandelayo esingathi kwesinye isikhathi kudliwe akakho umuntu ozileyo lapha besincintisana kuphela ngedemokrasi. Okusalayo kuqakathekile, abantu bona bamvotheleyo batshengisa ukuthi hhayi bakithi elizweni kunedemokrasi, masingabi ikakhu limidiya kazihambeni ukuthi abantu babambane.
Okuyinto esekelwe njalo ngesinye isiphathamandla se-CSCJF umfundisi Angliston Sibanda othi osekudingakala ukuthi inhlangothi zombili zisebenzisane ukuthuthukisa ilizwe, hatshi kube lokhe kudonselanwa.
Into eqakathekileyo ukuthi odliweyo akamelanga alahle, lo nqobileyo angazitheli ukuthi yena unqobile somele agijile afanenge le bhodo enyanga sebesikalebelikale bhori yebhodo kutho kule bhodo lilenyama lo nqobile osebaleka le bhodo kasintaba yento ilizwe lelingelethu sonke.
Umsekeli kamgcini sihlalo wezeki umnumzana Rodney Kiwa utshele intatheli izindaba ngaphambilini ukuthi ikomishini yakhe ibambe lolu khetho ngemfanelo kungelani lenkinga ezinlutshwana zokuphuza kwamaphepha okuvota endaweni ezinjengeHarare, Bulawayo leManicaland. Ekubuzweni izintatheli izindaba ukuthi bazakhweza lolu daba emthethwandaba na ukuthi luqhutshwe njalo ukhetho, abe-CCC kabenelisanga ukupha impendulo ebalulekileyo. Usiziba walile njalo ukuphendula umbuzo othi amalunga ebandla lakhe anqobe ukhetho lokudinga abameli edalela eParliament bazathatha naye izikhundla zabo kumbe bazakhalala. Izeki yazise ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF nguye onqobe ukhetho lwalonyaka ngakho ke uzobusa okweminye iminyaka emihlanu elandelayo ukhetho olweZimbabwe lusolwa ngabenhlanganiso ezinje ngeSADC African Union COMESA European Union uhulumende weMelika lezinye lanxa impumela yalolukhetho isolwa ngabanye kuleyinye inkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika ezinje ngomongameli Cyril Ramaphosa wele-South Africa, umongameli Samia Sululu Hassan wele-Tanzania labanye asebethule amazwe okutshayela ihlombe umnangagwa ngokunqoba kulolukhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli weleSouth Africa mnumzana Cyril Ramaphosa usekhuthaze ukuthi abangavumelani lempumela yokhetho lweZimbabwe bakhonone ngokusemthethweni hathi ukwenza udlakela. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi abanini bamahotela lezinye indawo sebelaywe libandla leZANU PF ukuthi bengazavumela ibandla leCCC ukuthi lenze imihlangano yalo kulezi ndawo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani, igama lami ngulikwa moyo. Ubaba lo wayengafuni ukuphuma esikhundleni elokhu ebulala ilizwe esiya phambili leZANU PF yakhe. Utheni abantwana besibafundile bahlele ekhaya basuke emakhaya besiya kwamanye amazwe kuyakujabulela lokhu ukuthi bezoba ngodakabhoyi befundile. Umuntu onguteacher umthole ebuthana namasimbi ezinje engugarden boy. Ubona ukuzwa njani yena enhliziyweni yakhe engathi lozakhe uJesu wathi mayifika kuye kodwa wabisele emnikeli wayeqilibezela abantu ezandleni zakhe. Wayeyena engafuni ukuthi lobu buqili bakho benzayo ebunikeze abanye abantu. Ngiyabonga Studio 7 kafundi ukuhlakanipha ebe ngumuntu omdala okhulileyo engabe ngumuntu omdala ongalangqondo.
Salibonani basakazi beStudio 7 ngiyalibingelela labalaleli. Siyabonga abantu abalindayo amaphepha okuphuza ukubuya balinda bavota noma abanye bakhala. Kumele libe kwazi ukubana ifazi idlala indima enkulu. Izeki yakhuluma yathi siprintile amaphepha isiredi ukuthi ivote kodwa kuthe sowideke ukuvota amaphepha angabi khona. Kwakhanya sokungani into okuqalisa ukwenziwa kathi azathi kalethi ebantwini. Ifazi sithethe amaphepha ehambe emashonal and iyavotela abantu and abantu bakukhuluma khona kubakhala ukuthi thinaka sivotanga zatshiye ukuthi sesivotile. Sathathelwa izithupha. IZANU PF ayisi yawina i-free and fair election eZimbabwe. Lokho yinto abayaziyo. That's why engafuni ukufaka ama-reforms. Awusoze uthi uyi-winning team uyesaba ukwenza izinto ezisegcekeni ngoba nxa ukwazi ukuthi ngiyi-winning team kumele uyenze izinto ezi-right phela njenge-winning team. But iZANU PF ukuze libonti ngamagwada basebenzisa amapholisi ukubopha amalunga ethu, besebenzisa amapholisi ukwethusela abantu, bengene emzini abantu bethisa imizi. Sibonile imizi sitshe emashonaland le i-winning team kambe ngatshisa imizi but bafosa abantu ukuthi babavotele ngenkani. Umuntu kafoswa, umuntu yenza intando yakhe. Abahloniphe amalungelo abantu, behloniphe levoti labantu, bengarigi bengayenzi isixoti. Kuvote kacha eZimbabwe lapha ngoba thina i-5 years silo mnangagwa okhuluma iqiniso ukuthi siyabe sesishile umnangagwa lanto ayenza eZimbabwe. Ethile umbosi yakuzwa mdendo yakhala uthi uChamisa urobha abantu bemathabheleleni. UChamisa ukhuluma iqiniso emathabheleleni. Wena isitori sakho sifile ngokusitela ko-grand plan lamabhoda la kuhlangana. Ayisikho esikufunayo thina njengabantu bemathabheleleni. Nasifuna imisebenzi.
Studio 7, Studio 7 ninjani? Ninjani nonke ngapha? Hayi, sekwenzakele ke kwadlula. Kodwa singathi ngamanye amagama, hayi, it's a blessing in disguise. Sekufuzeke manje abantu baseZimbabwe babone ukuthi ama-elections angekawali lethe lutho. Into esikhona manje sokuthi it's fire by fire. Yiyo into esele manje ukuthi nje ukuthi iZimbabwe izikhulu yasefuneka nje fire by fire. Ya, ngoba manje laba abantu nje bazimisele ukuthi nje bakuqude izwe lize liguqe phansi ngamadolo. Kumele kwamanje beliguqe phansi ngamadolo. Bafuna vele balihlivele sekuwumlotha. Manje before liba umlotha sokufuze manje amaZimbabwe siphakame. Siphakame sifuna ukubazwisa le nto abazwisa yona. Ngoba niyazi abantu bezana ngeke bayimele. Le nto abayenza yenza kithi mase siyenza kuba ngeke bayimele lelo konke kwabugugula kunde yokana mase siyenza kuba ngeke bakumele hayi bazobona umtshisa phansi this time ke that is the alternative kuphela ya futhi ubonakala ukuthi hayi i-voter success so kufuneka manje fire by fire okay
Studio 7 lenjani basakaza abahle abalabela abahle awezwakala umongameli weSouth Africa uRamaphosa umuntu uchayela umnangagwa izandla ukuthi uyenzeni yini yenze umnangagwa echaza abantu echaza laye uRamaphosa amakhehla lawo yini into eyenze umnangagwa ongathi ukuthiwa uchayela ihlombe umnangagwa erobha abantu egcekeni nje yini ukuthiwa uchayela ihlombe siyahamba futhatha abanye abafowethu le engingwabo sibuye sizigcwala la eSouth Africa ngikhona bezabona ukuthi akuhlalwa la asijwayela kayo la makhehla la
Studio 7 unjani nabalaleli bakho konke nabasakazi ngihlekizwa lezi zithutha lezi zisapoti zanoPF kambe ungasapoti cancer ezanoPF yi-cancer 1980 into okuyingisesihlalweni zobukhosi hayi ikho into eyenza isiwe esitede ukuthi ilungise yona idlala kokukhona qede njengemvukuzane so izithutha lezanoezisapota lolo ukuthi ukhethe luhambe kahle shame kakhulu umuntu osapota ezano phalo support i-cancer iloku isidla iloku isidla isidla kuqeda kodwa lokhu kuyijabulela sithutha
e-Studio 7 basakazi bethu abahle kunye nabalaleli eniyaphila kodwa ngezindawo ngezindawo la elikhona ngiyalibingelela ngokukhulu kugwada ngingasho ukuthi uthini kodwa umlayezo engidlulisa kini namhlanje yilo ukuthi ezithina siyiyouthi iZanu PF wasayifuni siyabona amaqhinga abaqilibezela ukhetho bathi yengcono okuphindwe kodwa into esingayifuni ukuthi nayo siyiyouthi into esingasayifuni kahle kahle yizanu iZanu PF kwasayif and into eyenziwa iZanu PF le nesadiki nabanye nje abasekeli bayo bonke abegold mafia uma lingayibona izoba inkinga kakhulu cause kodwa lithi ukugcina sokuliwa sizolwa laphana siye laphana kuliwe kabuhlungabe enye indlela enye ukuthi futhi angeke ngize ngichaze nokuyazi ukuthi izoba into ekanjani kuyochitha igazi lapha cause into esingasayifuni ngumbuso wezanu umbuso locindezelo iZanu PF ayikho nje into engasiza ngayo ngisho noma nanini ayikho amathuba omsebenzi ezizofire create amathuba omsebenzi into nje esingayifuni lapha eParliament yizanu kuzoba nzima kakhulu uma ngayo izanu ingabuyela futhi embusweni kuzoba nzima kakhulu ayikancane ngeke size siyivumele into leyo ngithula kancane angeke lokho kuthuthwa abahlala besitshela bethi yeke uvuka igugura wondi yeke uyoliwa yiye abantu bayoyishisela imizi yeke ngcono kuliwe uma kuliwa kuyafanana mali ongasingufayi kuyini kuze kube ngini siphila kwamanye amazwi lokho esiphila sihamba sicelela ukuthi yeke sicela libanqangise kancane kungenziwa kuphi ngoba sinendawo yokuhlala yithi eZimbabwe hayi no akuliwe uma kuliwa kuyafanana
yon Studio 7 yon uChris Gandhi hayi ukhetho luhambe kuvi luhambe kuvi sebethi wawinile abadliweyo abanye bezanu lapha isezosokola kuleli lizwe leli hayi hayi ukhetho lolo aluhambanga kahle lolo sebeqalile into yabo kurobha le kodwa into enjabulisayo i-1 emathebelendi ukuthi badliwe mna ngakuwinekibo le lokwehala lemashonaland ubone endaweni yakuba kuyacaca ukuthi lamazwayo emavili ubonile nala ukuthi ngarobha kuleli ndawo engapho kwekomsindo awona kibona emashonaland hayi ngiyabonga ngabe mude kakhulu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 amazwi la ke ahle asiqinisa ke kuhlelo lwethulwa lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko besilazo kuqhamuka inkulumo phezu kodaba lokuthi impumela ingemukelwa kuzenziwa na ukhetho kakutsha kumbe hatshi ibandla leZanu PF njengenhlala yenza libuthe izihlalo zesigaba seMathepeleland South kanti kuyini okubangela ukuthi lesi sigaba sihlale sisiya kuZanu PF amapholisa asexwayise uZulu ukuthi engalokothi atshengisele ngodlakela izitaladeni kumbe abuthane ngaphandle kwemvumo esithi abazatholakala besenza lokhu bazawukhomba olotshwala
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingaya ke nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu lingaya ku www.voandebele.com. igama nguChris Dande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lilalele ezinye ngo 7:30 ntambama.